So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Ngalivuka kanjani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhla ka 13 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edale lePhalamende awebandla leMDC Alliance ayala ukulandela isinqumo sokuthi bengayi edaleleli okujabulise ibandla leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe.
Bona yibo abasebenza into yemali ukukhohesa nezinto zokuphosela abantu abathrede. Hayi, thina sikwenzile, thina siphakamisa incwadi yomhlangano.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhethe obengunobhala ugatsha olubona ngezempilakahle uDokotela Agnes Mahomva ukuthi abe nguye okhokhela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus elizweni.
Okuqakathekileyo singakutsho ukuthi siyathemba ukuthi nxa kuyukuthi yena uPresident Mnangagwa nasebenza labo bangabaqotho, bamvumele ukuthi udokotela asebenzise ulwazi lwakhe, bangangeneli ikakhulu nge-politics, bayekele asebenzele umsebenzi ngendlela eyiyo. Phose sibone ngathi kuzancedi
ingcwethi zempilakahle ezemelika ezokukomidi yakhethwa ngumongameli Donald Trump ukuthi zikhokhele uhlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus zimiswa phambi kwedale le-Senate. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lithi liyajabula kakhulu ukuthi amalunga edale lePhalamende amathathu awebandla leMDC Alliance aphatheke emisebenzini yaleli dale izolo, okutshengisa ukuthi ayalandela isinqumo somthethwandaba waphezulu owe-High Court. Amalunga ebandla leMDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa athethe isinqumo sokukhalala imisebenzi yaleli dale ngemva kokuba eleMDCT selixotshe amanye amalunga alo kulandela isinqumo somthethwandaba sokuthi umnumzana Nelson Chamisa kangenanga ngokusemthethweni esikhundleni sokukhokhela leli bandla. Unobhala jikelele leMDC Alliance umnumzana Charlton Wende ulobe enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter ukuthi amalunga ebandla lakhe alikhulu lechumi i-110, ngakho ke abathathu ingcosana kuphela njengoba iningi lilandela isinqumo sebandla. Kodwa isikhulumeli sikaNkosazana Khuphe umnumzana Khaliphani Phugeni uthi inani leli liphezulu ngoba bekungumhlangano wekomidi yaleli dale athi iPhalamende yonke esebenzileyo izolo. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abangaphathekanga unkosikazi Ruth Labode lomnumzana Anele Ndebele kuphela, njalo iMDCT ikhangelele ukuthi bonke bayeza ngolwesibili mhla iPhalamende ivulwa ngeviki ezayo.
Uzobona kahle iPhalamende iyavula next week Tuesday wonke amaPhalamente enzikalo nesalo sePhalamende ubheke khonapho bonke ukuzenzakalayo. Abaningi in that meeting balile bathe bona bakusebenzi lokho okuyashamisa kokuka kumelalandela i-court and siyakubonela khona lokho ukuthi hayi abantu be-MDCT nabantu abahlonipho sabalandelise.
Lile siqiniseko bani sokuthi ngempela bazabe bekhona ngobuningi babo, njalo likhangelele abangayo?
Kuzebe kumele babe ngu-5, so abayi-3 bahambile basala bangu-2. So already khona lapho uyasibone ukuthi if ufuna ukutransfera ngapha kuma-60% 60% landile and only 40% ilimko lale 40% angahambanga. Ngiyakwazi ukuthi basazenika izizathu ezibambekayo ukuthi waye bangahambanga, but i-60% ihambile. So ngifuna-ke ukuthi hhayi ukhululeke msakazi, abantu beqembu lesi siyabazi thina abazukubehave ngendlela ukuthi baziphathe ngendlela ezoyela phansi ibandla abazulu bengoma.
Sizwile ibandla le-MDC lisithi abanye bazahamba ngoba bethenjiswe izimali lokunye. Lithini ngalokho? Bazibuyele ngoba befuna yini? Njalo kuba khona kwabephalamende kungabe kusitsho ukuthi babuya kubandla le-MDC.
Kunalokho ngesilungu abantu abakubiza bethi a guilty person wants to build or guilty love campaign. They are projecting. Bona yibo abasebenza into yemali ngokukhohesa ngezindlela zokufostela abantu babathembisi babatredena. Hayi, thina sikwenzi lokho. Thina siphakamisa incwadi yomhlangano. Ithi incwadi yomhlangano ithi kumele umuntu aziphathe kanje 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 kanje. Ongaziphathi ngaleyo ndlela siyadila naye. Asinandaba ukuthi ngubani ke. Hayi, asibheki ukuthi ngubani. Sifuna abantu baziphathe kahle ngokwendlela umhlangano obhekelelwe ukuthi uziphathe ngayo. So hayi, akula muntu ozophiwa imali bakhohlwe nje asinayo imali yokudlala, sakho muntu ozophiwa imali. Umuntu wonke esofuna ukuseva umphakathi weZimbabwe kumele azi ukuthi aseze kangani, kodwa akukho muntu uzinoyi-one ozophiwa imali, akukho muntu ozoncenga. Isemsebenzini ilizwe lethu lidinga abantu abazinikelela, abantu abazinikelela, akunazo nje isikhathi sokudlala.
Singathola yini amabizo alabo abathathu abade bekhona ephalamende, lababili abangasabuyanga kanye leli bakhangelele ukuthi bazabuya ngolwesibili?
Abangaphumelelanga ngumhlonishwa u-Amele Ngebele nomama uLabhoti.
Sizwile njalo lokuthi umeya weVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini laye usebuyele esikhundleni. Belikhangelele ukuthi baningi yini abazabuyela ababekhutshini.
Uzokhumbula ukuthi ngemva kwe-judgment uNobhala Jikelele ubaba uMonzola wathi wonke la ma-decisions ayenziwe nguThamisa ngokungekho emthethweni uwazisela usuka lapho leyo ndawo. Zingabe zikhona inkinga eVictoria Falls ezisazobhekwa zilungiswe, kodwa i-action eyenzakala manje yenzakala ukulungisa into ezirongo ezenziswe ngoba uThamisa wayengelamandla okwenza izinto ayizenza.
Lo ngumnumzana Khalipani Phugeni, isikhulumeli somkhakheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Ngameli Emerson Mnangagwa wasekhethe obe nguNobhala kugatsha olubona ngezempila kahle uDokotela Agnes Mawomva ukuthi abe nguye okhokhela imizamo yokulwisana legcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni awethule izolo ntambama amabhalane wedale labaphathi ntambo bakahulumende umnumzana Meshack Sibanda uthe uhulumende ukubone kufanele ukubana asungule isikhundla lesi ukuze kube lo muntu oqondane lokuqoqa inhlelo zokuqeda leli gcikwane. Wengeze wathi umuntu ozathatha isikhundla esichiwe ngudokotela Mahomva uzamenyezelwa kusikhatshana esilandelayo. Inyathelo likaMnangagwa leli liza ngesikhathi inani labantu abalegcikwane le-coronavirus elizweni selifike kumachumi amathathu lasikhombisa njalo likhanya likhuphuka. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ngokunanzela kokuba ingozi kwalo mkhuhlane lendlela esikubona umemetheka ngayo eZimbabwe lakwamanye amazwe umhlaba wonke lakwana amazwe asizungezileyo, sokufanele kube lo muntu sibili okufanele akukhangele lezi nhlelo engakhangelanga okunye ngoba besinanzela ubane sangaphemeni sekretari kwezindaba ezikhangele. So sibona ungathi uzaba lesikhathi esihle esokubana lo umkhuhlane azame ukuthi aphumele indlela zokwenqabela. Okuqakathekileyo singakutsho yikuthi siyathemba ukuthi nxa kuyikuthi yena uPresident Mnangagwa nasebenza labo bangabaqotho bamvumele ukuthi uDokotela asebenzise ulwazi lwakhe, bangangeneli ikakhulu ngepolitics bayekele asebenzele umsebenzi ngendlela eyiyo, phose sibona ngathi kuzancedisa ngoba kungani siso njalo siyananzela kathesi ukuthi vele kulo hlupho lokuqala ukuthi abantu abathestwa balutshwana. Sinanzele futhi ukuthi le ndawo labo abantu abathestelwa khona esingathi ngama-centers of testing awabonakali kulokubhizi kutestwe eHarare. Sinanzela futhi le ndawo eziningi ilizwe lonke lakhona bakoBulawayo othoni kuvo ekusileni okufanele kulungiselwe izindawo zokuthi abantu nxa sebegula lo mkhuhlane ba kangelo bekhona belashe bekhona lezi ndawo sibona ngathi azikaphelisisi ziloku zilungisiswa so kuyatshengisa ukuthi sokufanele kuphuthunywe sithwala umuntu njengalowo esilethemba lokuthi nxa ethe wanikwa ama resources ngoba kuqathe kuleyo wanikwa labantu ama resource persons abantu abalolwazi abantu abakhutheleyo sibona ngathi ngalomsebenzi kuzancediswa so ke sesikhangele ukuthi ke kusukusela lamhlanje uphethwa ke sibona umehluko sithemba lokuthi nxa udokotela engakusebenza ngaleyo ndlela afake umqoko abantu bezimbabwe ukuthi abavelele umkhuhlane lokuzasinceda njengelizwe
kumsukwana ezedluleyo sibone inani labantu abalomkhuhlane lo likhwela elizweni phose amalanga elandelelana lithini ngalolo daba
esikunanzela okokuqala ukuthi okwenzela umkhuhlane wamemetheka sibone ukuthi indlela abantu akade beziphatha ngayo bekungayishiyo ndlela enhle abantu bebengahloniphi lo kuthiwa yi-social distance ngesikhathi sikunanzekile sibi kakhulu kungenxa yokuthi abantu bezibhiheva ngaleyo ndlela uhlubo lesiba khona kakhulu beluyihlubo lwendlala ukuthi abantu bebegijima besiya emagrosa befisa ukubana bathenge ikakhulu impuphu uthole abantu benyathelana khonaphana kunzima abantu bezama ukuthi bathole impuphu yokudla ngokunjalo yikho sibona ngathi ngokunye ngabe kusikhozele umemetha walo mkhuhlane okwesibili njengoba ngike ngathi ukuthi olunye uhlubo yikutester sibona ngathi asiyafika esigabeni esiphezulu sokuthi abantu sibascreene sibateste ngendlela yakhona kuze kwenze ukuthi kwesinye isikhathi ubone lamadokotela lawo umongikazi abelapha bona abantu abagulayo begcine belaphe umuntu bengananzeli ngoba ukuthi vele umkhuhlane ulawo so singananzelela kulama-gaps amaningi afuna avalwe ngokunjalo ke siyakukhola ukuthi kungaba le ndlela eziphakemeyo zokuthi wonke umuntu ogulayo ehambe esibhedlela kumbe eclinic ahle afika atestwe sibona ngathi kungancedisa ukuthi umkhuhlane unqatshelwe ungasabalali sibuye futhi sinazekona ukuxubana kwabantu le ndaweni ezithile uhulumende yenelise ukubana alethe ukudla ebantwini kube le mpupho zamashopo ngabantu bangaminyani sibona futhi loku ngathi kungathi kusincedise ukubana lo mkhuhlane unqatshelwe
umnumzana Ambrose Bindi umqondisi wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo ntungamile inkomo westudio 7 ekwobulawayo lebalaleli studio 7 sesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umahluli wedalele High Court umnumzana Basira Ikwenda usesole iziphathamandla zikahulumende ezinamacala emthethwandaba eziphenduka ziyecela ingwalo zokuhambisa zitshakala ngamazwe womhlaba. Ukwenda uthi lokhu kwenza amadale aswele isisindo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezabelo umnumzana July Moyo uthi umeya wedolobho leVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini nguye olokhu engumeya njalo uzasuswa lukhetho lwegeneral elections kuphela. Iphephandaba leDaily News lithi odokotela sebekhuthaze uhulumende ukuthi abophe ziqine emzameni wokwenqabela igcikwane lecoronavirus ngokuhlola abantu abaningi njalo lokucwayisisa abayabe betholakale negcikwane leli ukuthi bake bahlangana labo bani. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Njani basakazi begabahle, siyabonga ngezindaba elizinika zona kuhla nemihla. Mina ngithanda ukukhuluma ngendlala lapho esilobela kwathi 27 idlala izalele sikhathi sonke lesi abantu kade behola iwelfare bazali bazi kobe kwathiwa abanye sabangene bahole i-Red Cross i-Red Cross bahole ipolisa yahamba khathesi ababe planned ethi kwabanye abayise ku Red Cross ababe ku Red Cross sebaphuma ngicela ukubuza ukuthi abafuna ku Red Cross bazofikela namhlanje lokho kukhona yini njengoba sesifaka ngayo indlela sibambe ngathi nangu impilo ukhalela umkhwenyana wakho ofele khona libone sele America thina ngalandaba lathi u-MP uMpofu lo naye wabuya le mpuphu lapha kwathiwa ngikahulumente idolo wamagama kuthiwa $90 instead of 70 kodwa ingredinsi zokuthiwa 70 asikwazi ukuthi senze njani ngendlala engabo yena ngokwakho uhulumende azihlulele ngoba iy'gaba zayo yona wayesitha ngathi ikhomandi yebhizinisi nemeni kuthiwe into zingazehle zazisihle manje mina ngingagwazeleka zwakalo ngoba ngiwaqalayo ukuthi futhi bakhwezana ngathi ingenani bakhweza sizakusa indlala hhayi ngiyabona mina igama lami ngingakamameseji ngihlala esilobela endaweni ye-crossing
Salibonani balaleli be-Studio 7 nabasakazi abathandekayo lo okhulumayo uGift Sonduku uVoka Ndlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambo ngaphansi kwenduna uGambo ngikhothama kwinduna laphana ubaba oKhayisa bese ngikhothama naso nakuso isilo sikamthwakazi laphana ubulelani kalobhengula kakhumalo ngithi indaba ezitha bayethe izwenye lakho lisuka kungulukudela lize livinjwa kuZambezi basakazi bengicela ukuthi lisikhulumele lo minister obhekane nezezimra ukuthi kanti uzama ukwenzani yini into ayizamayo ngoba seze upresident lafanele ekhulume ukuthi during lockdown amagrocery azavunyelwa ukuthi engene ngoba uhulumeni uyakwazi vele ukuthi amagrocery out 75% yabahlali balapha eZimbabwe igrocery bayithola emazweni angomakhelwane ngoba iBotswana ngoba iSouth Africa manje siyezwa lapha abafowethu labo esiwaphathisa igrocery ukuthi bathi khona ijuti bafuna o 70,000 imali vele abangaze bayibambe lasephokethini okuyikuthi bazamani ukwenzani ngoba le nto ezonguhulumeni kufana lokuthi ungubaba womuzi uhluleke kuwondla abantu bakho umntana wakho mayesephuma ezula ebuya mhlawumbe ele chicken or ele nkukhu ubuze usithi mntanami ukuze ichicken yakho ingene lapho uyidle emzini wami ngifuna ungiyabele undihlephulele imilenze emibili yenkukhu lesifuba which is not for fair uyabona ngoba thina lati asikufisi ukuthi sesithenga amagrocery ngaphandle kwezwe kodwa yena uhulumeni akazame phela ukuthi egcwalise ezitolo kube lokudla kungagcwala ezitolo kube lokudla vele angike sizihluphe ngokuthi sibe siloka sisiya sithenga igrocery emazweni kanti vele nguhulumeni onjani nalo ohlala ehlukumeza abahlali ngapha ngamaphoyisa achaya omama ukuthi waye besiyathenga ukudla lathi masithenga igrocery lapha emazweni angaphandle ubuye usifuna imali ezininzi kakhulu kanti nguhulumeni onjani nalo mina futhi enye into engiyifisayo ukuthi nje amaqembu aphikisa akakeyeke ukuphikisana wodwa eke bambani eke sikhiphele lo hulumeni lo sihluphekile ngaye ngiyabonga ngokuhlala zethembisa
bonani basakazi baka Studio 7 mina uJohn Siyampondo ngilaphela ukuzena emabale la udubo esilalo ngolwamanzi lokudla kasika kudla njalo siku lockdown nje singena manje akula ngcedo lwamanzi ukuthi sithola amanzi ukuthi sigeze izandla lezo uthiwa kugeze izandla ngesikhathi ngesikhathi izibholane sezifile eziningi kazisa ukuthi abalungisayo ukuthi sizuze ithuba ukuthi silungisele lezi zibholane akula indlala isiphethe imisebenzi ayisekho laba ababesiqatshile kabasasiniki leyo mali ababesinika yona kuthiwa no job no pay so kunzima kithi siku-lockdown sizabulawa yindlala
ninjani basakazi bakithi abahle bakastudio 7 nabalaleli bakithi abahle siyabingelela mpela kakhulu ngithande into yomasiza lekhuluma angiyezwa mpela abantu bakithi siyabona laphana into eyenzakala kumakhuve lochamisa laphana abantu bakithi bakhuluma mpela ngamaphimbo mpela siyabezwa ukuthi hayi into akhona abaphathekile kahle kodwa kuyikuxwayisa ukuthi abantu bakithi abazame ukubheka kahle bona phana wamasikhangela uThamiwe sale mnangakho akulamehluko lapha lokho nje into abayikhalelayo leyo bakhalela ukuyosa nje edonkini emhlophe yagade idonki emnyama idonki idonki vele abantu abanayithina njani bokomthwakazi ayikho into abangasiza ngayo so into abayikhalelayo mna ngibone bathanza amakhanda nje into engekho Number 2 laphana sicethe umnangagwa asikhuzele abantu bakhe labantu abathatha abagqoke isigqoko lezi esiziveza ngokuthi ngama-uniform wathi sebeya ngamaphoyisa sicethe zame nje ukuthi abantu bakubo labe bakhuze bayahlumezela abantu bakuthi bamthwakazi le nto le yenzakalayo asiyithandi ke sibazwile njalo abantu abasempumalanga phalapha sibazwile phalapha sebekhuluma labo emoyeni bethi abantu kabachawe kambone ukuthi umuntu olengqondo phele mina ze 5 engathi abantu abangomama kabachayo lo wasemqondo omuhle lo ukuthi nje kuhlukahlukana nje mangabe umuntu unendeza uyabakhona kodwa mangabe waso umuntu ulishona mhlawumbe umnendeza ngeke kube khona so into leyo ke ngolise mhlawumbe kulabo okuza ukuthi mhlawumbe mabe iza ngizwakale kubi kodwa bengiqonde nje ukuthi abantu unendeza bebe benendeza ngeke kuthiwa umuntu ngalandlela ukuchigara apho ezwakala omunye ekhuluma futhi khona la emsakazweni edama ipolisa cha abantu lamasotsha phela uma umuntu ephele endlini ngeke uhlale endlini ngelampupho okuqala kumele uphume udinge impupho uze nempupho abantwana bephekele bendle okuqala nalo government wabo ubusile izwe nje izwe lokuze kuphele nempupho nje elizwe qeda lapho nje kusukunyezwa abantu bezokhuluma umathanda leyanto asithandi kunaleya asithandi impela ngithande into ngomasiza ngokuhlala ngisekhreta ngiyabonga abalaleli nabasakazi bakastudio 7 basakazi abahle ngithi hhayi inkosi ayisigcineni bandla siphephe kuwe lo corona esesibona esesivuselwa futhi and amanqebo egugurawundi ngalokho sesibona kwenzakala ezalo leni zakithi ngiyabonga
livuka njani basakazi bakustudio 7 losulu wenko nje wezimbabwe okhona pha ekhaya abangaphandle nje kwelizwe bonke hhayi mina ngikhuluma lapha ngisevictoria falls ekhaya ngidabuka enkwabazelo ogwelo kosifu bunina ngilobuhluku lokuphatheka ngendlela omama laba aphethwe ngayo amaphoyisa obulawayo e-Country Park omama lawo mampufu labo ngidinga umthetho ungasebenza ngendlela amaloya lawo silika ebambele indaba lokho kunasebekhuluma ngenketha bechabi ebantu abangomama ebabambele kusemini amapholisa sibili njalo behamba lomunye umpholisa ongumama njalo owayegcina ehamba ebazwela olo mama I think these ladies bazamkhipha ukuthi nangu mama owayegcina esizwele ebakuthi khona waye libachase libabophile ephinde badophela nyamaa ebanika i-paperback yakhe which means wasokubuhlungu kuye liyabona le nto isibisela bhek ugrawundi okwenziwa i-50th brigade mina I witnessed this and owangisurvive ukubana ngangisenelisa ukukhuluma isishona bangibuzi khona uvela ngaphi ekhaya ukuze ngathi navela kwamazwika lucky enough my father was waiting for the railways indawo engahlala engafunda kiyo kwangceda khonokho okuthi ngithela kuthi namla nxa ipolisi futhi senze njalo yena uma ligcina abantu esizweni semandebeleni futhi okuthi lokho under the same government and then lo superintendent masimba must be dealt with ngoba kumele ayinvestigate kumele abantu bayiphika lapha kulandela kwathi for sure bahambile ejele for sure babonakala bahambile linto iyatshelela umthwakazi vele lokhu bengezelela umlilo ukuthi le ndaba lakayichuma njalo besicela bakuthi sithumezele ama-phone number awe-lawyers for human rights kodwa sincedakale ngazisendabeni ezinje kunceda izihloko zethu esilali sincedakale ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abaphila ngokuthengisa umzimba kwele Botswana baphiwe uncedo lokudla kulandela imbiko ethi iningi labo beselilamba kakhulu kulandela ukuvalwa kwelizwe phezu kwegcikwane le-coronavirus omama laba iningi kungabokuza bamelwe inhlanganiso ethiwa sisonke linhlanganiso ithi yona iphathise umama laba ngoba bengatholi uncedo oluphiwa izizalwane zakwele Botswana nguhulumende
amabutho asekela amaxuku amabili akwele Libya amela uhulumende ababili abalelo lizwe abachiyeneyo baqhubeke belwisana okwesabekayo esigodlweni iLibya izolo. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ingcwethi zempilakahle ezikukomidi eyakhethwa ngumongameli Donald Trump ukukhokhela inhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus bezimiswe phambi kwedale le-Senate izolo. Ingcwethi lezi ezikhokhelwa ngudokotela Anthony Fauci zethule ubufakazi bazo zingekho edale kodwa kusetshenziswa inhlelo zakulezi nsuku ezebulenjini zazise ilizwe leMelika ukuthi ikusasa ibuvilibana ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Lezi ngcwethi zithi igcikwane leli alitshengisi ukwekethisa kumemetheka njengalokhu okucatshangelwa ngabanye njalo nxa kungathathwa ngamanyathelo alukhuni lizaqhamuka okwesibili leli gcikwane kungabangela ukubhubha kwabantu abaningi kakhulu.
Thank you.
layo ke ingoma ye Jembe Monks ethi yona nje limana sigciba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Amalunga edalela eParliamente ayebandla leMDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ayala ukulandela isinqumo sokuthi bengaye edaleleli okujabulise ibandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Umongameli Emerson Mnangagwa usekhethe obengunobhala kugatsha olubona ngezempilakahle uDokotela